Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sina simele abafana bemthwakazi abalecala le assault, njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date, bebe remanded with trial date bazaphenduka ecourt mhla ka 22 babe ngena ku court number 3.
Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eTrade Gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Kuhambe kuhle, yes, of course. Okunye iprogramu esiyasikhangelele according to what was given to us. Nge-explanation esitoengani izinto zonke zikuba lama-changes angama-circumstances.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lweziqondiso zokhetho oluzayo olwe-2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Mozambique eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama eTshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhlanje abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi eTrade Gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, uMxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda, loSuku Oluhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi eTrade Gold Magistrate, icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga eMRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani yeDube and Associate, umnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube beKhosam Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Sina simele abafana bemthwakazi abalecala le assault, njalo namhlanje bethe bezophiwa i trial date, bebe remanded with trial date bazaphenduka ecourt mhla ka 22.
Abasakhulayo beMRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo, njalo bayalilandula icala lokuthi bachaya uMagumise. Usibanda uthi yena kazange afake muntu isandla, wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapholisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ukuthi sase sesiya claim imali yethu, uthi sicela sibisele imali zethu, kwahle kwathiwa singene phakathi sela le court late esitokisini labantu. Awuyafika o-$500 wayejoinisa association wathi yasi-president, so bekhetha amabizo yake besishoneni kube baba-president. Thinalokhu esifala semuva, ubona umuntu wamlayizela uthi hambe ejoyin esele stand yona ungela stand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula $500,000 emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Sina sangena e-central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge wase wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjwesi association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party basole kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa, lona icala lenzakala mhlazine kumabasa, bethi amalanga alotshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi idale lePolitburo yebandla lakhe leZANU-PF lizohlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulume lamazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo olwe 2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezi nsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee ebandla leZANU-PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Well, kuhambe kuhle, yes. Of course, program I candidate according to what was given to us. The explanation is it's a little bit of a
amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandile ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlu wakhe okuthi kulungise kwezenotho yelizwe ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayikho ebantwini. Manxa ungaba nendlela yokubana sibiza amabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi baithi ngoba kuthiwa ilungile bill of rights. Kuma right to work, but you don't need any. I think I've been calling everyone. I 7 years. Then the Gusela Gwara Gwema, the Mapanga, Guinayogubana, Agula, Peps, my exports, Arang, and Taima, which is a navy, so that's where the foreign currency. Woman burning and finance with the foreign currency, finance with the money, we are the only country based in Africa, I think, allow.
Kodwa sibone kulokukhonona kwabanye ngama-primary elections njengomunye wabanqobileyo usuthisekile ngendlela ukhetho lwama-primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewanakuthandekile, you can't please everybody. Njalo umbono zela ifani uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendlini ngathi balunguze phandle bandlela bakubona into eyenza athole into ezingu-5 ngoba the exigence ubiza abantu abathathu uthi bakutshile ngenzakele kule extent uzezwa ama-extent amathathu kufanele kube lo mnye vele ozasola ungabona ususita kula muntu okusolayo urefure webhola bakwazi khonokha abarefure ebhola.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledale leCentral Committee yebandla leZANU-PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lePhalamende ayisitshiyagalolunye ezansi emaNdebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lwama-primaries la. Iziphathamandla zeZANU-PF ezakulo umhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukeli impumela yokhetho lwama-primary oluqhutshwe ngempelasonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emhlanganweni ongene ngabanqotshwa kukhetho ababalisa umphathi ntambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bedni Konqube ujalimana waleli bandla kulomhlubulo umnumzana Babelangitshweni kanye lomeli wedale lePhalamende eInsiza South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumelelo yokhetho lwamaprimary ingemukelwa ngakho ke ukhetho luzamele luqhutshwe kabutsha. Omunye wabanqotshiwe kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla leZANU-PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5 konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana bekezela manje mafuzo ayo uthi sinqume esethetho ileli bandla siveza obala iZANU PF uqobo.
Ya yabona ke manje ngathi lokho sokusenziwa iZANU isisenza ubuZANU bayo amakhala zeZANU asephuma egcekeni kathesi khathe sebefuna ke manje ukuqala ukwenza i-rigging akula lapha bayakhona badliwe badliwe abetniko labochweni awudlulele phambili asoze sihlale sibisi siloko kulibukhanyelwa abantu banye kokuphela abantu bebanengangaka
abanqotshiwe babika besethesa umlando elinecele leZANU PF LG40 kanye leliphikisayo leMDCT besithi abalandeli babo bavotile kukhetho lolu. Isikhulumeli seMDCT ezansi yemaNdebeleni umnumzana eke Moyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko.
Lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe-MDC angabe evotile abe evota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba behlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile.
Esinye isinqumo esithethwe kulo mhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa ukhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Getse asuswe esikhundleni. Amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalo ibandla leZANU PF lithi selinamabizwa labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela. Ngingu-Albert Ncube owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today aqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amakhomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyene ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokho kuphuma emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yiKhomishini yeZimbabwe Human Rights, le-Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakhomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonga ukuthi ama independent commissions lama civil society organizations athole ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lapho ekwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi nje commission babambisane indlela le commission yeZHR ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana nama-commissions ama-chapter 12 esihlangene lapha koBulawayo. Uzathola ukuthi i-National Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthula njalo sikhangela ngokuthi ama-elections. Uzathola ukuthi kuqakathekile ukuthi sibambisane indlela le-Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge-violation yama-rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso yeZim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa okhomishini abakhanya balokwesaba okuthile.
bazama ukuthi sisebenze kuhle endawonye, but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abanye abantu kuyabe kulomuntu yabe ngemuva kwawo, so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye imibuzo esibabuza yona ama-commissioners bayishiya ilema.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze, kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokhu ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa kutsha ngo-2013 lokuthi amahhofisi amakhomishini alokhe eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngakhohlwa ihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU PF, amalunga ebanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhundla zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. EleBurundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo eVoice of America lo-BBC ukwethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kwehlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe alobudlelwano lele-Taiwan elasuka embusweni wele-China likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano lele-Dominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano lele-China. Intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli zindaba. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulehleka nalentathe lizindaba zakule Zimbabwe elisebenza eBotswana, iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula ngoba abangeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Afrika abemukeli ukusolwa zintatheli zindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli zindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazingeni hathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
It's like Botswana, ukuthi nje we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhulunywa ngomunye wakhe esithi uba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bechiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umthathi wezindaba nxa uyisiphephele ngoba ubungcitshi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuzakwenzakala kuwo.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza. Kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana lezemidlalo ezokuzilibazisa ezempilakahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mkumbira waxoshwa kule Botswana ngemva kokuloba udaba lokubonakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathelene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eyeCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele bekhitshwe impilo ukuze bayehlala labanye abantu lapho ukutholakala ukudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa umkumbira wawuloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abathwa iCKGR asale esemba amatshe aligugu amadayimani. Kusenjalo intatheli zindaba zeBotswana zethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli Mkhwesi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphephandaba azimeleyo. Ibhizimusi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizimusi ezindaba avalwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSagabron kwele Botswana.
Iningi labantu eHarare liveze ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alfonso Dlakama besithi kungasibantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhe ngolwesine mhla ka-3 Nkwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni wokulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Umuntu elobuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique uAlfonso Dlakama. Ngoba ngisakhumbula nje sisakhola uAlfonso Dlakama kwakunegama elalisesabisa ongalizwa likhuluma endabeni ezinye zokumbusazwe.
UKhudzai Zwinabashe oyintatheli zindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sebefike esimangweni sokuthi sebekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube lokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani iyaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le-opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uzulu wonke engakwazi ukuthi kuzophela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonitshwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Ufa kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana qhakathekile ukubana ke laba abakuthatha ngemva kwakhe babe loku advansa lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke lamabandla aphikisayo lebandla elibusayele kweMozambique.
Umuyi uAlfonso Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesileminyaka leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonsa kwaze kwathise kulotshelanwe phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngesonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke kwathu yini kusigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos belinqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo yesikhombisa elidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwanda belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu leDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke khwatshu na.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter layo ukuze ngibone ukuthi isirecovery kumele liprove egemini le-idabi khona nini. ngesandi bese aziyala receipt from egebini aliyala receipt zikwabese zaqala khona ukuthi hayi team is right but okwamanje angithi team is right kwezi akwazini sesingayidliwa futhi siqala ukukhompina so somele siqala ukubona ngani ngegemu liye khona ngesandi kwezi idaba.
Imidlalo yeCastle Premier Soccer League yevile chumi iqala kusasa ngomgqibelo lapho iqembu leRentals ezemukela khona eleFC Platinum enkundleni yeRufaro. Iqembu leNicrude lizadibana leleChapungwe enkundleni yeAscot. Iqembu leChicken Inn lona lizanqikelana leleBulawayo City ngaseLuveve. Kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leleYada ngaseBaobab. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leHighlanders lizadlala leleZPC Caribe enkundleni eBaba Fields. Iqembu leShapane Mine lizadibana leleClubs United ngaseMaclass. Iqembu leTriangle lizadlala leleBulawayo Chiefs kuthi iqembu leMtare City Rovers lizadibana leleBlack Dinos ngaseVengere. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamuhla sileqembu leConquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakoBulawayo. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Kulolu hlelo sililethela abaculi abathiyele maviki wonke kulijabulisa abalaleli lokuthi libazi. Namhla sithe sizwa amaphimbo amnandi avela kuConquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mangena. Ngihlabela i-first tenor ile-soprano Conquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu liyakhaphela elihlala koBulawayo. Sesibe sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithiyeneyo. Conquerors Africa kulindelwe Mangena, Thabane Ndlovu, Mayongo Mangena, Vumizulu Mangena, Sengelo Tonga, Logabile Masina, Lovuyisile Mathe.
Jiso una risola momo khorong ikambuleli selidume kakhulu abantu abaneni umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngapi vele ke mnuzo lamangena lilamadlalade amangani.
Iqembu leConquerors Africa lilamadlalade amabili loqalathwa ngongcwele elesibili kuthiwa nguZulu Khala. Okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-inthanethi lawa amadlalade, singwafaka ku-iTunes lakuSpotify. Sizaqeda sokusidizana siqeda ukwafaka. Kodwa kwamanje ncela wafuna amadlalade lawa liyasikhonekta kuFacebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Nawusanda kuxhuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu leConquerors Africa ngomculo wabo lohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Iqembu leConquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. Ngo-December nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu la-South Africa. Lo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Nxa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa. Abanye abantu bathi ngihlabela njengexoxo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ukuthi umthandazo ukupractisa lokuzimisela lokufunakalayo kuphela lokuthanda abantu nokuncedisana nabantu yikho kufunakalayo.
Sibonge ke uEzra leqembu lamaConquerors Africa olivalelisayo ngosithandekile mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.